sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku-5 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Bezilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane, liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyanka ibandla labantu bonke.
Abequku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections zolwangempela sonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole kathi thuba elife engasaphothetshwa, hayi ngayenza lukhulu, kodwa ke hayi sebedume ledlula, usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngihamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurahundi luqhubeka lusegudweni.
Bona abalizwe abahlukelezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani, kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudeveloper kwayo akukhali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ivalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalos Ziba abakade besesigabeni seManicaland izolo, lapho kubuthene khona izakhamizi iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa sanda kwedlula, kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa iDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDazi ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Bezilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane, liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyanka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilandaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni kube
siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edalela ephalamende alokho ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamende, labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathi bona basifuna ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile eManicaland ukuthi thina njengeManicaland sizalandela uba kuChamisa lapha yakhona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhane lana nebhane leliyana asiyo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimpapo. So abantu bavumelene ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi eParliament abafuna ukuhamba lokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo laba emakhansilini. kota tini focus yetu ukwana selungisusudaba lokwana kube lokhetho lo free and fair ukuze umongameli babuchamisa ngene state house nxa engangena usekwansi ukutshintsha impilo yomuntu wonke wezimbabwe
ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo kuzaba khona na
nxa sisiya phambili siza announce ebantwini bonke ubana lo ngubani wenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ebantu ngenxa yabona le nhlanganiso aso nhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu so lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zethu zime njani ngimayelana lobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza
Alonge ngumnumzana Gift Ostalos Seziba oke waba ngumsekeli umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma icingweni leStudio 7 esemutare kunjalo nje abexuku lebandla leCCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama by elections olwangempela sonto belunzima ngoba bebelwisana lezanu PF kunye labanye babo Lokhu kulandela unqotshwa kwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalela eParliament eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila anqintisa ezimele kodwa ayiqotshwe kubandla leCCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawe bandla leZANU PF. Sixoxe lo wayeyisikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Ye ukuthi Citizens Coalition for Change yehlulekile kukhetho oludlilileyo ayisiyonto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we Citizens Coalition for Change ekaChabangu le Citizens Coalition for Change ekaMnumzana uNelson Chamisa njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengama candidate khetho so sokusaziwa ilize lonke abantu bese bekwazi ukuthi abangena kukhetho yiCitizens Coalition for Change ekaSengezo leZANU PF so abantu base badlalela bazihlalela ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayo vota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho yikho phela owenze iZANU PF ithathe ama-seats amaningi khona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi iZANU PF ibe lama-seat amaningi lakanye yikho sokwenzakele ukuthi iZANU PF isile 2/3 majority eParliament okuyinika amandla ukuthi iguqule isekelo so buso ye kodwa athi khonoko kuphela amandla lawa aseza setshenziswa ukuthi kuguqulisekezo sekelo sombuso umnangagwa athole i-third term ngekho kusekelo sombuso esikhona kathesi so esingakuthi ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele umnangagwa i-third term
manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla leZANU PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe lithini na lokho
i-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama MP eZANU PF eParliament khonoko sokunikeza sokuza nikeza iZANU PF amandla ukuthi baguqulisekele sombuso benze santando njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi ukuthi umnangagwa ufuna i-third term i-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise iZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona eParliament yabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kamnangagwa laba abalandeli bakamnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi umnangagwa uzangena i-term eyodwa kuthi ukuthi bayabezazibona ukuthutha nxa umnangagwa engatshintsha umthetho esenzele ukuthi athole leyo 30 term. Konke khonoko kuyimbangela kaSengezo Thabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe siqhamuke ngangcono aqhubele amasithi kuzanu PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.
Lo ke ngumnumzana Swithan Jirowotsa owayeyisikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo. Silokhe silo sikudaba lunye abakugcele lesisisi elisekela umnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngumgcini sihlalo webandla leli bathi lanxa benqotshiwe kukhetho lwangempela sonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwela kusasa. Sixoxele esikhulumeli sikamnumzana Thabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi ngibengandabalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama results, hayi imphumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokade ukukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think bekuy Friday or so Thursday before lolu khetho umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uzorana ukhetho ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkemenkeme kwehlulake. So ayimangalisi kangako leyo mphumela ngoba cabanga nje la unguwe ma kungenzeka kathi. Ngakhumbula iWorld Cup ngicabanga ka-98 or so France versus Brazil wonke umuntu ekhangethi Brazil izowina. Kwase kugula uRonaldo ke kwathiwa kwazwakala njengasazwakala. Yebo waba khona egemini kodwa wabona I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye nguyohamba phambili sibili. So uma ulo president enza ngendlela enza ngakhona bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Thabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Thabangu usapothejiwe. Usapothejiwe kanjani? Le action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhora. Wawuthi uma ibhora lingelakho wawubuya lebhora lakho la. Ngathi ibhora uma lingelakho bengakudlalisa kubi noma bakukhuphe noma bakucriticize. Wawuthatha ibhora lakho uhambe ngini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable. So sengithatha ibhora yami sengihamba khaya noma thatha ibhora ahlala iponjise. Yikho kwenzakele usapothejiwe ubaba uThabangu ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage. Wasapotajwe everywhere. Le media, sapotaji. Angithi even khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT. Manje sure, kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT. Akukhathalekile hambe e-court isikhathi esinganani. I-court yehluleka ukuthi daya wena u-SG wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo. Sapotajwa internally, sapotajwa i-media, sapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka i-result yemagwegwe okwangena khona u-honorable Nyathi. Ubone i-result eyangale eMpopomo okwangena khona u-honorable Moyo. Yikho ubona khona ukuthi ethole kahle ithuba elife engasapothejwa. Hayi ngayenza lukhulu. Kodwa ke hayi seledumele edlula. Usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eye Living Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuqwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe onguye osungula lingqoqo.
Isifiso sethu ukuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezachiya abantu bekhululekile lazi izinduna ezikhangela abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani bona balizwe abahlukenezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani balimele okungakanani kungezwani kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudevelop kwayo akukhanye
ingqobe isiku emnumzana Mkhwananzi.
Inkinga enkulu ngomnanga kwanombuso wakhe ukuthi bagekelela imbuya bese sakulude. Izinduna ngabantu bakahulumende, izinduna ziholiswa nguhulumende, izinduna zithola izimoto, zithola yonke into ziphiwa nguhulumende. Kungakho ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu. Bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende. Bekumele uhulumende mayefuna lento ilungiseke ichazuleke ngokuqotho. Bona laba kade bevele bekhuluma ngeground kwasekuqaleni bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo. Indaba yeground yaphakanyiswa yimbovane iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo nanamhlanje khona obhentshu likaZulu nabanye. Yibo abantu abanesisombululo esingela kuthengisa phakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kwezisu ngokudla. Yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe. Yebo bona bangaba yivoti baphuwa iqhaza banyana elincane kodwa hayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo. Angikuvumi mina lokho.
Uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi, mnumzana Moyo?
Njoba ngishilo ukuthi izinduna lazo njoba zivele zikhokhelela abantu, abantu kuyiba bakhala kakhulu, abalimele ngabantu, kokumele ukuthi bona batsho esibili and bakutsho bekhululekile bangayisabi. Ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ezingani kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa, abantu bagcine bengasakhululeki. Esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi kakube lokuthula esigabeni, abantu bakhululeke.
Siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolulu phathwe njani. Kuyini okusolayo? Siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane.
Indaba enjengegugrawundi yombhuqazo yokulawa kwabantu yegenocide funa ama-thought leaders, abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejolileyo enemfundo ene-research ebonisa ukuthi ama-best practices aseke abakhona kwezinye iinkalo zomhlaba ma kuthe kwaba khona i-genocide aphathwa njani, amiswa njani, izinduna zikwazelaphi lokho. Yikho-ke ngithi mina bekufunele abantu abanezibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo bengesabi lutho, bengakhangelela ngokweziso zabo, bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke, hayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu. Labo ngeke kube ngabantu abangasisiza isizwe labo.
Ingqobe isikuwe mfundisi Moyo.
Mina ngengangena endaweni eziningi kulabantu asebengabantu abadala asebelabazukulu, bona abantu badala bakhona bengelazithupha, kukhangelwe konke khona lokhu ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevele bengelazona incwadi zokuzalwa. Njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu akulalelo.
Elakho elokucina mnumzana Mkhwananzi,
yikuyigukuluza phezulu indaba yeground. Indaba yeground ijule ukudlula lokho. Ayisiyo ndaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswa indaba zezithupha abantu bakompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo. Ijule idephe iphelele emaqhijini omhlaba. Yikho ngithi ifuna abantu abanobuchopho abafundileyo futhi abazazi kahle izindaba zegenocide ukuthi ziphathwa njani. Kumele maso kubakhona isinxephezelo, kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengesegrawundi siphephile yini ukuthi siqhubeke sibe sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebengakuphinda futhi uze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani nani ayikho isiqiniseko sokuthi kungalungiswa khona okokulungiswa okufuna umnangagwa okokugunguluza kuqediwe ufuna nje yena ukuthi kwelatshwa amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali bangakwenza abakwenzayo sobe yasiyifuse
ayiyavumelana naye ubaba uMkhwanazi bokuyikunika umzekeliso kwezinye zezinto ezenzakalayo kodwa ziningi kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwengulwa kwabantu labantwana abayiproduct ye-rap lakathe sabangazoyise kuningi kakhulu okwenziwa kodwa bendiqinisa ukuthi abantu bona abayibo abalimeleyo babe yibo abatshoyo abafuna kwenziwe njalo nxa sebejile abantu uhulumende akulaleli okunjeya khona oko kuzagoqela ukuthi into le ingaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni
lapho ke besilalele umfundisi siyaphambili moyo owesonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obixoxa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ngcwethe cumula izombusazwe belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani sina ngapha siyavuka ezinhlobo but sivuka siphezulu kwendlala kanti nje sicela ukuthi ngicela ukuthi uthaba ngolo labona abantu abahamba bengena door-to-door bekhombisa abantu ukuthi bebabhotele kabafike lapha egonda la sibabonise uthaba nje uthaba ngolo esandisa ngathi ingwegwe lo kabuye lapha ayenze imihlangano ke fike ngapha egonda la uzagijima phambili ngemota naye ekuphoyisana le simombeni kakhulu njengami ngimomele futhi ngiyafuna ukumbona kuhle kuhle uthaba ngolo uthola ubuso wantu ayigeta nebuthelelwe yoke bafike lapha egonda la bebona umhlolo angaze ayibona siyabonga Studio 7 ithi ngabe livuka njani lonke balandeli beStudio 7 Sithole nzima, 6 months usebenza kuhulumeni ongaholi. Phambili uchamisa phanzela lo uthaba ngankulu lo.
Alo Studio 7, injani lonke balalele abathandekayo. Ngithanda ukuphostela ngaleli gama. Kuthi njengoba ubaba uJob Pascala esephumile entolongweni, ngina ngibona liyana yindoda. Ubaba ufanele ukuthatha isikhundla sokuba umkhokheli kweleZimbabwe. Asimxhaseni lwana umuntu. Uchamise ngomunye umuntu bezathatha lwana umuntu emsondeze eduzane, emenze bengayokhokhela. Ayebe ngumsekeli wakhe bembukela izaqina kumangalisayo shuwa ngiyacela ngani laba bantu bengakhulumisana uSikhala utshengisile ukuba liqhawe akulaqhawe elifana nalayo kangena ebantwini evule iphathi ngithemba uZulu ohlakaniphileyo uzambona umuntu olesibindi indoda eliqhawe asizameni bantu bezibabe singakhangeli amagwala laba bantu mina isifiso sale fiso udingabasebenza ndawonye lotshani
Studio 7 linjani ayilokho umaya umfana kamlojo walojo kudala vele kwisitudio 7 mali ngabe mhlawumbe liyakukhona uhlangana lalo babo uthanda uJoseph angicela ke limkhulule ukhuze kakhulu limkhuze serious futhi ke ami ukudlalela abazali bethu asitshela ngezizami yabo izami yabo leyo ineminyaka engingaki busa ngenkani yenzeni namanje selokhe ngikhona ngothi khona uzokwenzani uzofaka izidolana uzofaka amadamu okulawayo behluleka behluleka labo kahambe wayekhampe nakona lesionen le kwekwele kona le harare ya bule hlukani labantu bakubulawayo serious mnanga kodwa abantu campaign abatshela abantu ukuthi ugesa usahluphi into zonke sezi right kuyini okwenzekayo manje tili izami yakho khona manje ukuthi iZimbabwe ihamba phambili ngoba corruption izami yakho yena ke futhi hayi iZimbabwe izami yakho yena ehamba phambili corruption bangazo sidina ro Joseph nyana wabo lo
Studio 7 njani sakazama bahle nezindaba esiphakela zona imihla amalanga ezimnandi hayi siyabonga kakhulu Studio 7 esizwile ukuthi umnankago usiplanela khona ukuthi asivale imlomo singaphinde sikhulume ngalo daba lwe-ground sifuna ukuthi akwazi khona lokho ukuthi angeke siyekele ukukhuluma ngodaba lwe-ground siyaqhubeka sikhuluma ngalo noma engazafaka isigwebo esingakanani noma engazawisa isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma uyosinikeza isigwebo sentambo akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 brigade yakhe sigiga sibancane singabantwana esifake engigeni ukuthi abazali bethu basigide sasinda phakathi phakathi kwemigigo nengiga phakathi. So akusisabisi ukuthi akuya sinquma amakhanda sesibadala singaka. Siyaqhubeka sikhuluma ngayo iGugrawond. Ngiyabonga Studio 7, thank you.
Studio 7, sanibonani basakazi bami abahle. Onilingelelayo kungukhubekani uSigabadi Mfokavuza, ngisendaweni yaseGoli ngilaphana ekhaya eJolojo ngaphansi kanduna uChakawa. Ayi kubuhlungu bantu bakithi lokhu okwenzeka kwelakithi. Kuzisa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa abantu abafana nabomalakhi Nkomo obaba abadala impela bakhuluma sengathi yonke into iright, kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha, bebe ney'ngane ezingafundi ezigcwele izwe lonke, kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuzani PF. Kubuhlungu kakhulu lokhu, angazi bantu bakithi ukuthi siyophephelaphi, angazi impela ukuthi siyophephelaphi, kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kusina kudedelwana. Amandla laka bawabolekana abantu bakithi, siyolawulwa izani PF kuze kube nini bantu bakithi. Ngiyabonga Studio 7, sengathi ngaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezimnandi. Siyabonga
Studio 7, linjani basakazi nabalaleli. Igama Kelvin Lotshwa, ngisevokola kwamahlaba ayithwale. Kulondoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi, uthi izinduna zamabhaji akusela lutho. Awuqinisile ndoda, induna ibiyodwa kuphela disisele lapha emela abantu. Induna leyi unhlanhla yamangwe entaba zinduna. Manje izani yahle yakunanzelela yamxotsha. Akusela enye induna engiyaziwe enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe. Abanye labanje basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokhu abakuphiwe izanu. So vele akula lapho esiya khona ezingumhlambe kazalusile. Yabo.
Uchawa ngithina simbona njengomthengisi. Awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa. Elele nonkosikazi wakhe endlini ethatha izinqumo. Awukwazi ukuthi lo ungaziwe unobhala. Awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident wephathi. Awukwazi kwenzeka lokhu. Uwedwa uthatha isinqumo uthi uthweni uyarikhola abantu. Hhayi indoda, musa ukudlala wena, musa ukudlala. Ipolitics uyayazi ngumba uyazi. Musa ukudlala nje. Awukwazi ukuthi ngoba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa. Ulele nonkosikazi wakhe endlini siyathatha izinqumo. Nasikwazi ukuthi izinqumo zithatha way top 6 umhlambe kube le committee okuyiyona ediscipline abantu. Uthaba ngalibana wefunga kwakha yena njengoba ezibiza ngolokhuze ngonobhala jikelele. Kufanele ukuthi ehlale phansi le top 6 ye CCC. Yimadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5. Senze njani? Ngicela lapha inkulumo hayi ukuthi le yedwa ngale nebe siyavuka ethembi kukhulu abantu. Hayi indoda awukahle wena. Hayi la ngumthengisi wena.
Studio 7 ku Studio 7, ngabe livuka njani? Wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi, siyabonga. Sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo. Alibani uNkulunkulu angalinika lisiya phambili. Siyabonga ukuzwa izindaba ze Studio 7. Hayi, nanku umlayezo wami, ngifisa ukuthi laba abebhinga laba abachiyane la indunabo le, abayiyekeli njalo ngoba isoze ibancede ngalutho. Bona ibabahluphekayo bahambe bevota, votela lapho ofuna khona. Umuntu ukukhululekile ukuthi avotele lapha afuna khona. Abanjwa ngamandla, kanti yena ubamba abantu ngamandla ufuna ukuthi kwenzwe nje. Ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yakho.
Ah, ukhaliphani bugeni bakhona laba. Umuntu uyathula dikutuka angazwakali. Ngazi ukuthi uyabe seshonephi. Ayiqhamuka sokusele nje usuku lodwa. Angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda, betshelwa benjalo nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besa. Anda betshelwa manje sokuyaqhamuka ukhaliphani uphugeni wakhona sokusela usuku olulodwa nje ayesitshela ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza lento bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana zona lezi. Kani umuntu manje eyathwala ikhanda yathi khona kuzoba nenkinga. Bonke nje namagweta khona awuzitholi kuyafana nabo-Witness Dube lawa. Umuntu wathi bemtshela ukuthi uyabona into abantu bayaphuma beze nje. Waphikisa kwaze kwaba yi-last hour, last minute. Abantu fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa la lokho esadla. Hayi, ngisoze ngiyeze. Kusasa uvuka sekukhulumele nibani iyo phela nalento ezayo ezenziwa yibo bona laba okhaliphani phukeni batshela bazenza abantu abahlakaniphe. Sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani, zo-operator singena ama-structures watintini. Bangena ke nalabo ayi confusion elaphana umsangano laphana ayibo lisixolele thini.
Lawo ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu, siyabonga.
ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Hlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Hayi, siyabonga balaleli isikhathi du. Kutsho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande. Silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngu-half past 7.